Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele ithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesibili mhlaka 20 inhlangula 2023 ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
meli bephalamende kuthi ke esikolweni eHarare nomination court izawamukela incwadi zalaba bafuna ukuncedisa ukuba ngumongameli welizwe. Sikhuluma nje amalungiselelo wonke asekhona ukuzilaka nakusasa lihambe kakuhle.
I-commission eqondisa ezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission isibike ukuba nakusasa ngo-10 ekuseni izavula iminyango yedale lalabo abafisa ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ama-nomination codes.
Kube sobala kube mgceke ukuthi mina iphathe ngisebenza ngayo engisebenzelayo i-CCC ngenzela ukuthi kungabi lo muntu kusasa ongabe sekhuluma enye into, ngenzela ukuthi kube official babekwazi ukuthi mina yikho engikwenzileyo ngentando yami ilandele isisekelo sombuso ukuthi lilungelo lami lokuthi ngijoyine ibandla engilifunayo.
Amakansila amahlanu aweGwanda North azise ukubana sechiyane le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora ukuze ancintise kukhetho oluzayo MLA, i-Citizens Coalition for Change. Namhlanje lusuku lweziphepheli ole-World Refugee Day, lapho olunanzwa khona minyaka yonke mhlaka 20 Nhlangula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikomishini ekondisa ezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission isibike ukuba nakusasa ngo-10 ekuseni izavula iminyango yedale lalabo abafisa ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ama-nomination codes aze avalwe ngo-4 p.m. emini yantambama. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare namhlanje, umholi weZEC umnumzana uHloyile Sligwana uthe ikomishini yakhe isilungele ukhetho lwalonyaka. Umnumzana Sligwana uchasise ngamaphepha afunakalayo kulabo abafuna ukuncindiza kukhetho lwalonyaka.
Meli bephalamende kuthi ke esikolweni eHarare nomination court izawamukela incwadi zalaba abafuna ukuncindisa ukuba ngumongameli welizwe. Sikhuluma nje amalungiselelo wonke asekhona ukuzilaka nakusasa lihambe kakuhle.
Uqhubeke esithi inhlanganiso yakhe iza kupha bonke abancintisayo ugwalo loluhlu lwamagama abalelungelo lokuvota olwe-voters roll.
Laba bafuna ukuncintisa nasikhangele laba bafuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe kumele babe nabantu abaza bakhetha abavotayo njalo ababhalisileyo ukuvota. Omunye nomunye kumele abe labantu abamsekelayo abalichumi kusuka kuprovinsi inye ngayinye. Uthi ke labo ke abafuna ukuncintisa ukuba ngabameli bephalamende i-National Assembly kumele basekelwe ngabantu ababhalisileyo kuconstitution naleyo lapho abafuna ukumela khona abahlanu. Kuthi ke labo abafuna ukuncintisa kukhetho lwamakansila kumele labo njalo babe nabantu ababasekelayo ababhalisileyo kuleyo ward abahlanu njalo.
Amabandla ezombusazwe athi asemelele uhlelo lwakusasa esithi azabhalisa amabizo alabo abafuna ukuncintisa bewamele. Obona ngezokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Chiriedenga uthi ibandla lakhe selilungele ukhetho.
So kumaprovinsi lawa khathesi sikhuluma kunje kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama-documents nalawo ama-candidates ethu bekhangela ukuthi abantu abafuna ama-candidates laba balamaphepha ayeneleyo yini kukhangelwa ukuthi isithupha sikhona, i-birth certificate ikhona, lama-nominators akhona, lokuthi njalo abantu bona laba bakhona yini ku-voters rolls. Sihluzisisa ingwalo lezi.
Umnumzana Mabutho Moyo ebandla le-ZANU PF uthi ibandla lakhe selilungisile wonke amaphepha alo.
Ibandla le-ZANU PF selizimisele, selifake wonke amalungiselelo okuthi linqobe ekhethweni, ngoba yilo phela ibandla elakhulu lilizwe, yilo ibandla elithatha indaba zokhetho ngebanga eliphezulu kakhulu. Akudlalwa kuZANU PF, kuyasetshenzwa.
Izeki ithi sithole amabizo abanye babazabhalisa kusasa kukhetho lokudinga umongameli abagoqela umnumzana Nelson Chamisa oyi-CCC lelikamongameli Emmerson Mnangagwa ozancintisa emele iZANU PF. Izeki ikhuthaze uzulu weZimbabwe ukuba avote ngokuthula, isithi kumele umuntu wonke alandele inkuthazo kamongameli welizwe eyokuba kuvotwe ngokuthula. USlai Gwane uthi kulabantu abadlula izigidi eziyisithupha 6 million ababhalise ukuvota kukhetho lwalonyaka. Ukhetho lwalonyaka ngolokudinga umongameli, amalungu ayedayela ephalamende laweSenethi, abazamela omama, abazamela abasha, abazamela izinduna labazamela abakhubazekileyo kanye namakhansila. Abafuna ukuba ngomongameli, amaphepha abo azahanjiswa edayela ehighcourt eHarare. Ukuthi abafuna ukuba ngamalungu ayedayela ephalamende baza kusa amaphepha edayela likamantshi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amakhansela amahlano aweGwanda North azise ukubana asitshiyanele MDC ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora ukuze ancintise kukhetho oluzayo emele ibandla ele-Citizens Coalition for Change, CCC. Kulandela ukukhethwa kwabo bengaphikiswanga kuma-primaries alelo bandla. I-MDC iqotshe amakhansela amaningi nyakenye ayicatshangelwa ukubana adlelana le-CCC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Idale le-nomination court lizahlala endaweni ezijiyeneyo zelizwe kusasa ukwamukela amaphepha alabo abafisa ukuncintisa kukhetho. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abahlanu laba babikwa bebhalele iziphathamandla ze-MDC incwadi ekuqaleni kwalinyanga bebazisa ukuthi sebephuma. Babalisa umnumzana Stanford Gala, ukansila ka-Ward 1, unkosikazi Zwelibanzi Mpofu ka-Ward 2, umnumzana Limukani Nyono ka-Ward 3, unkosikazi Lobukhosi Malila ka-Ward 4, lomnumzana Nkululeko Malumeja ka-Ward 7 eGwanda North. Unkosikazi Lobukhosi Malila uthi watshiyana le-MDC lapho kubunjwa i-CCC.
Ngo-2018 ngangena i-MDC Alliance. Okwamanje kusukisela kuqalisa i-CCC ngangena ku-CCC. So sengiyingxenye ye-CCC njalo abadala ngokunanzelela indlela engisebenza ngayo bangikhethile ngesikhathi kuthiwa kwenziwa ama-nominations e-CCC.
Ukansila kawathu unkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi la esetshiyane lebandla le-MDC.
Kuthe sokusithi kuyangena i-CCC, sahamba ngayo i-CCC even imhlanu yemgwazo yitade siyenza. Fika isikhathi sama-nominations, abadala ewadini banginominate.
Umnumzana Stanford Gala ukansila ka-Ward 1, omunye wabathiye ibandla le-MDC, uthi akulo bekusenzakala kuleli bandla.
Sisebenza lesi njalo uMonzora ubevele engekho visible esigabeni, ubekhona nje emaphepheni lokuzothi asexotha abanye ngale, waxotha labanye ngale, but thina kithi hayi kazake basitshele ukuthi bafuna ukuthi basixotshe. Sasihlala sasithulela sisithi kumbe hayi into engalamsebenzi. Sesisizwa ke seqalisa ukuthi uyasiclaima.
Umnumzana Limukani Noni ongukansela kwa-3 uthi bathethele linyathelo ukuze kungabi lokuthandabuza kusasa.
Kube sobala kube mgceke ukuthi mina iphathe engisebenza ngayo engiyisebenzelayo i-CCC ngenzela ukuthi kungabi lo muntu kusasa ongabe sekhuluma inyinto, ngenzela ukuthi kube official babekwazi ukuthi mina yikho engikwenzileyo ngentando yami ngilandela isisekelo sombuso ukuthi lilungelo lami lokuthi ngijoyine ibandla engilifunayo. So thina sesehlukana labo kudala.
Incwadi yamakhansela lawa yokuthiya i-MDC yamukelwa nginobhala jikelelwa leli bandla ezansi seMandebeleni, umnumzana Gilbert Dube. Kusenzalo sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwabalandeli be-CCC eMatobo lapho kubikwa kulokungavumelani ukuthi ngubani ozancintisa ukhetho lokudinga amalungu edale lephalamende. siqoqele unkosikazi Siduduzile Moyo ongumlandeli lebandla le-CCC.
Zanominator uBonginkosi Ncube wathola 13 wards, so sesimangaliswa ukuthi kathesi icandidate isibuya ingumadala boyindebele. Cela ukuthi into le ilungisise ntambama ukuthi kusiyafika ikusasa yonke into isiright uBonginkosi esebuyele endaweni yakhe, ngoba ngeke sivote thina, ngeke sivotele umuntu esingamaziyo.
Esikhulumeli se-CCC ezansi emandebeleni uMnumzana Ntando Ndlela uthi abazancindisa ukhetho bazakwaziwa kusasa, njengokutsho kamongameli webandla leli uMnumzana Nelson Tamisa.
Thanda ukuthi abantu bakuzwisisise kuba lezi zikhundla yikuthunywa, yikudiploywa. So nxa ungumntwana ungeza kukhale ukuthi kungani uba bengangithumanga ezitolo. Nxa uba besethume omunye umfoweni ezitolo, bibekezela la uza kuthuma, kumbe uyethe ezinkuni, kumbe uye ukhamana. Imisebenzi mningi, imilando mningi ekhona izaba khona.
Idale le-nomination court lizahlala endaweni ezijeneyo zelizwe kusasa ukuze lamukele incwadi zalaba abafuna ukuncintisa ukhetho. Wonke amabandla aphikisayo akukabile lilodwa ebeselethule uluhlu lwabazawamela ukhetho lwalonyaka, khona kumele abhalise kusasa lapho kuhlala khona idale le-nomination court. Ibandla libusayo lona lithi selimelele usuku lwakusasa kuphela ukuthi libhalise lokubhadalela labo kumele bancintise belimele ukhetho lalonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Namhlanje usuku lweziphepheli All World Refugee Day olunanzwa minyaka yonke mhlaka 20 Nhlangula. Usuku lolu lwaqala ukunanzwa ngomnyaka 2001 ukuthakazelela iminyaka engamashumi amahlanu kwenziwa ngo-1951 umhlangano omkhulu owe-Refugee Convention owaphuma lezi nqumo zokuvikela iziphephele. Uhlangothi lwenhlanganiso emananyono womazwe omhlaba ye-United Nations High Commissioner for Refugees luthi kulabantu abedlula kancane izigidi ezilikhulu ababaleka emizini yabo emhlabeni jikelele, phose ingxenye yabo 2.5 million ngabasemazweni abo, kuthi abafika phose izigidi ezinhlanu 4.9 million ngabadinga uncedo kwamanye amazwe. Abedlula izigidi ezinhlanu 5.3 million badinga ukuvikelwa ngamazwe achiyeneyo. Iziphephele ezifika amashumi ayisikhombisa lane ekhulwini, 74% bagcinwe emazweni alabantu abampofu lathuthukayo, amazwe amahlanu alabantu abaningi ababaleka emizini yabo ngele-Syria, Venezuela, Ukraine, Afghanistan, lele-South Sudan. Amazwe amukela iziphephele eziningi akhoqela ele-Turkey, Colombia, Germany, Pakistan, lele-Uganda. Kuleziphephele ezidabuka eZimbabwe ezihlala emazweni achiyeneyo, abanye bakwele Melika, South Africa, Australia, Kenya, Britain, Botswana, Mozambique, Swaziland, Canada, lamanye. UGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe loMnumzana Agrippa Sibindi, omunye wabasuka eKhezi ngabo-1970 bayahlala kwele Kenya. USibindi uthi uselamaphepha ukuba isizalwane sakwele Kenya, i-citizenship.
Zalwa ngikholi okwesibindi, ama-ofisi yethu kusekhezi, imiselwa ngo-1948 emathekeni laphana ezintabeni. Ye, sazodidula ngo-1952 esisiwa emaphaneni, yikho kokade singilapha eKenya. Ngibuye lapha eKenya, sike sahlala eZambia, sazosuka eZambia sabuye eKenya. Ngahlala eKenya okweminyaka ethize, ngazohamba futhi ngevangeli ngibuyele eZimbabwe. Ngisiyahamba amazwe esisasa fike eBotswana, eZimbabwe, ngazobuya lapha ngazophindela emva lapha ngo-2018 sengiphindela ngapha ekhaya. Ngilapha nje ngile ncwadi zalapha konke okwami ngokwakhonapha. Abantu abamaningi bazaza khonapha, sengile sizukulwane sesibili ngilapha eKenya.
Singathi ye kunjani ukuthi uhlale khonapho njengoba siwahlale isikhathi eside, incwadi lezo uzithole nini?
Incwadi sizithole ngo-2020. Sanikwa kanye siyigroupu yekhezi njengokubuya kwethu, sawuhamba ngevangeli, yikho lapho sathola khona izincwadi zethu khonapho. Abantu abami abanye base-South Africa, abanye base-Botswana bayendele eBotswana, abanye base-Zimbabwe, abanye bakhonapha eKenya ndawo.
Wezwa njani baba Sibindi uthola incwadi lezo?
Ngezwa right, ngoba abantwana bonke sabazayela sihamba ngevangeli, lika uJohane lesihamba ngalo liyalasusema elasuso obaba emakhaya bazi bazofika kuleli lizwe bahamba amazonke baze baphelela lapha lathi sezala abantwana sasithatha sikhula silaba sesilabazukulu ngathi ngitshela umntanami sebizwa kuthiwa ngokwabamkhulu la ngoba selabazukulu lapha ekhemp kodwa uNkulunkulu belokhu esigcinile bengasixotshi saye baze bagcina besinika incwadi so siyalungiselela ukuthi yana sithwale nasinga-evangeli kaJohane sihambela lo emazweni angaphandle ikosi lapha.
Ye, singathi lihlupheke kanganani lingakatholi incwadi lezi?
Dubo, ikuthi uNkulunkulu yena kule nto ayifunayo ukuthi uyenze. Ungaze ujuke kuthini, ulale ngendlala, uvuke lapho udinga imali yokunasinga yokudla. Uqotshe kusasa uswele, unikwe udinga mbijani tolo, hayi uthi ora ihlala lokudla, sibonge ujuke kudla kokukorovela. Kwaze kwaba kade sengikhuluma nje sengile ploti yami sengiyakhile, sengihlalele eKenya. Free into New York.
Uzwa njani ngakhonoko?
Hayi ngizwa right kakhulu.
Ungakanikwa konke lokho wawuphila nzima baba Sibindi?
Yeah, yaphila nzima. Kodwa ke saqinisela nje ukubona sasizele sithengisa ukuthi hayi umnikazi wathi yena hayi lingasundule hlalani khonapha.
Singathi vele laliphila njengeziphepheli phela ukuthi kwakukhathaza kakhulu.
Yeah, yaphila njengeziphepheli kodwa ke into nje ukuthi umnikazi yena ngowayesigcina ngoba kwakungalanto angazi basibopha bakuyekela kuphela kugcine bakuyekela kulalapho abakusha khona.
Kulesinye isikhathi lapho wake wabotshwa khona yini usanda kungena?
Ngathi mina ngokwami binafsi anjani ngembotshwa kodwa abanye babotshwa bakhulula babotshwa njalo nje mina ngakutshela manga uNkulunkulu wamvikisa kuze ngaze ngathola izincwadi.
Ye, akukhulume-ke utshela abantu emhlabeni wonke jikelele ukuthi uzwa njani kulezi nsuku njengoba usulamaphepha njalo nxa ulokubonga ubongele uhulumende wakwele Kenya.
Hayi, ngiyabonga kakhulu uhulumende ukubana sigcinekile kade sihlezi kahle sisela Dubo sesithembe nje ukuthi yana sisahambisa ivangeli kaNkulunkulu ngisikhululekile singala Dubo. Njalo singalakho lokho ukuthi yana endlini indlu engiyayirenta ngingahamba nje kwena singa oyasalwe ebhadala mbani uDibo lapho olukhona kathi esingi-free ngoba ndendlu yami suka lapha ngiqonde endlini othi ngiwami.
Umnumzana Agrippa Sibindi ngodabuka eZimbabwe oseyisizalwane esakwele Kenya kumbe i-citizenship yeKenya. Ubexoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 eseNairobi khona ngale ngaseKenya. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken kanye losowabo wakwele Bhilithani umnumzana James Cleverly namhlanje bethekelele indawo efikela ababalekela impi kwele Ukraine ukuthi bathole uncedo lokuphephela eNgilande. UBlinken usekwethekeleleni eLondon okwesuku ezimbili emhlanganeni ophathelane lokuncedisa eleUkraine. Umongameli Joe Biden weleMelika izolo wethekelele esigabeni seCalifornia lapho abike ngohlelo lwakhe lokuthuthukisa ezamabhizimusi emadolobheni asekhunjini lolwandle olubiza izigidi ezingamakhulu ayisithupha amadola $600 million lokunceda lezi ndawo ukulwisana lenhlupho ezidalwa yikuguquka komkhathi i-climate change. Ingcweti ezicubungula ezomnotho eZimbabwe zithi kuyethusa ukuqhubeka kokugugudeka komnotho welizwe. Umkambo omnyama lawo ubiwa ungadedeli muva ngenxa lanxa uhlangothi lwebhanga elikhulu lelizwe olwe-RBC Financial Intelligence Unit lusithi kukavalwe izikhwama zokugcina imali emabhanga zamankampani labanye abantu ababikwa kuyibo abakhwezela ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe ngaliqathaniswa leMelika. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lamhla idola elilodwa leMelika emkambo omnyama belithengwa yenkulungwane ezilichumi zamadola eZimbabwe, i-$10,000. Kuthi emkambo kahulumende, idola elilodwa libiza inkulungwane phose eziyisikhombisa, i-$6,597 zimdollars. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi abaphila ngokuthengisa babhekane lobunzima ukuthi bathole idola leMelika.
Iyaqhela ngoba abantu abaningi bayaphuma emsebenzini ngendaba zokuthi amakampani amanye asevala, yikho usubona abantu begcwele yonke indawo bezama ukuthi baziphilise kulobunzima. Sekungathi kungaba lezi ndlela zokuthi kube lama-safety nets, abantu bathole ama-cash transfer azabenza ukuthi babe bephila okwamanje. Bathwele nzima abantu abazisebenzayo. Akulula ikakhulu ekuthengiseni lapha.
Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uthi okwenza amabhizimusi aqhubeke ehlela intengo yempahla elandela umkambo omnyama yikuthi abathembi iziphathamandla ezikhangele ngemali.
In any economy, a black market is our corner. So a problem yet lapha as it is the issue of trust. A worst mistake engathi iyenzakele, ama rates amuve within a space of a week kuformal market by more than 100%. And kono kuyana kuyathatha iconfidence from sebebona ukuthi i-formal market inganiyilandela i-black market instead of the other way around. As address nini i-trust issue, then from there we can then build a proper economy.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho e-National University of Science and Technology, i-NUST, uthi ukuqhubeka komkambo omnyama lokukhuphuka kwenani labazisebenzayo kuncindezela umnotho welizwe ngoba kungekho okuzuzwa nguhulumende.
Economy yethu 80% iku-informal sector. Njalo lokhu ikhule i-formal sector. Ukuba khona kwe-informal sector kutshengisela ukuselakala kwe-formal industry. Ububi mhlawumbe ngoba le lizwe elibuswa yi-informal sector emnothweni wayo, then uhulumente uzalahlekelwa yinzuzo. Akubi lokukhula lokhu esingakubona kusenza ilizwe laneni sikuncintisana lamaye amazwe kwezomnotho. Siyanenzela ubuya ngabuye ihla ngenxa yokuba khona kwe-informal sector.
Uhlangothi lwebhanga elikhulu lelizwe olwe-Reserve Bank of Zimbabwe, i-Financial Intelligence Unit, lubeke ukuthi selumise ukusetshenziswa kwama-akhawunti amakampani kanye labantu abalichumi lasithupha, i-16, ngokucabangela ukuba yibo abakhwezela ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe. Lanxa lokhu sekwenzakele, isimo somnotho siqhubekela phambili sisiba nzima okungela mkhawulo njalo kungakhanyi isiphetho. Osomabhizimusi abasacathulayo bagcina bebanjwa ngamandla okuphuma lamaqhinga angabenza beqhubeke besebenza njalo bengahlukunyezwa yikuwa kwedola lelizwe. Lokhu kugoqela ukuthengisa ngedola leMelika kumbe njalo lokufaka intengo zempahla zabo ngedola leZimbabwe kodwa lilinganiswa ngesilinganiso somkambo omnyama. Umehluko phakathi kwentengo yemali obekwe libhanga lelizwe uqhubeka uqhela ngesiqubu nxa kuqathaniswa lesilinganiso somkambo wensitha. Ngimele Studio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabantwana abancane ababiwa sebengena okungekho emthethweni endaweni zokuthengisela utshwala kungenxa yokuswela ukudla lokunye okufunakalansi kuzonke isikhathi empilweni, abantwana laba abaleminyaka iphansi kwelishumi lasitshiyagalombili 18 bethengisa impahla etshiyeneyo bengananzeleli ukubana bephula umthetho. UTobias Mzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantwana laba bathengisa amaqanda, igwayi, amazambane, iziwiji lokunye. Amapholisa athi akuvunyelwa ukuba benze lokhu ngoba bephula umthetho we-Liquor Act. Osakhulayo okunhlanganiso ye-National Youth Development Trust, uSichelesile Mguni, uthi abantwana laba kabazenzi ngoba sibi kakhulu isimo somnotho eZimbabwe.
Isimo somnotho asibanga kuhle wonke umuntu odinga imali, umama, ubaba, ugogo, uanti, lo mntwana la isedinga isimali, yikho sithola ukuthi umntwana la usezithola esemabhawa, esendaweni lapho kulabantu abadala, abanathayo, okwenziwa yonke into umntwana angamela ngabe ibona, yena usezithola esephakathi khona phana ngoba kudingwa imali la usengothengisayo, kumbe usetshona lo mama lapho mama athengisa khona.
Kodwa omele amalungelo abantwana njalo efundisa ekolitshini leLupane State University, umnumzana Mbulisi Ndlovu, uthi abazali yibo abenza abantwana bethengise impahla etshiyeneyo endaweni zokunatha utshwala.
Umthetho lo mthetho ufundiswa ngekhaya. Mina ngaze ngilibone ilizwe elihamba liboda lithi lifundisa abantu imithetho. Xa kuthi abantwana bezivaba balalela bahle nibabala balo mthetho, umthetho wangikhona babe ufunde ngekhaya, ngaba ufundiswa nguhulumende. Kungakho nxa umntwana sesephula umthetho welizwe, kuthi ukuthi ngekhaya kuyekethisiwe, ubuntu kabusekho ngekhaya obokufundisa umntwana imithetho okumele ayilandele.
Owesifazana ocele ukubizwa ngokuthi ngumagigwana uyakulandula lokhu.
Okwenza sethengisa sonke umama mntwana gogo ebhawa yindaba yokuthi isikhathi ngani satshintsha safanani lasendulo. Udubo soluluningi kakhulu, ugcine ubona ukuthi umama angathengisa lo gogo lo mntwana siyothengisani sonke nini sami ukudinga imali ngoba into zijikile akusafanani lakudala.
Igqwetha umnumzana Ephraim Ndlovu uthi akukho emthethweni ukuthi abantwana bengene endaweni ezingafanelanga ezinjengebhawa.
Nxa kubhaliwe khona phana ukuthi no under 18 kutsho ukuthi kakumelanga sithole abantwana kulezo ndawo. Abazali abatholakala belabantwana khonapho lephula umthetho. Labantwana abathunywayo ngabadala ukuthi bayethengisa endaweni ezinjalo kakulunganga khonokho, kuyephula umthetho.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi abanikazi bamabhawa abalakho ukubotshwa uma bevumela abantwana ukuthi bengene endaweni zokuthengisa utshwala.
Ngananzela iLiquor Act icho kahle ukuthi akumelanga kube lo umnikazi kumbe labana abasebenza kumabhazi kumbe kuma night club abayekela abantwana bengena bethenga utshwala. Sicela uZulu ukuthi kungaba le ndaba ezinje kumele basitshele njalo umthetho uzabajezisa.
Ocubungula indaba zabasakhulayo njalo emela amalungelo abo uSinqobi Zithanyathi uthi ngumlando womuntu wonke ukuqeda lolu dubo.
Sokumele abantu emalayinini kumbe ngkhaya kuma communities lapho kube le stand or some form of agreement okwenziwayo ukuthi ikakhulu nxa kusemalokitshini abadala bebona umntwana wakozivane ukuthi bamtshele ukuthi hamba ngkhaya. Even lama community leaders anjengama councilor or chairperson abama residents association they could be involved abantu bafaka amakhanda ndawonye.
Ezinye ingcwethi ezilwela amalungelo abantwana zithi kuzabanzima ukuthi udubo lolu luphele ikakhulu nxa umnotho ugugudeka ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguTo Bias Mudzingwa.
Lengakhohlwa ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kosuku lweziphepheli emhlabeni jikelele ele World Refugee Day. Isikhathi sethu kasisavumi bakwethu ukubana siqhubekele phambili lokhu esisonke, kodwa singeke hlukane othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. I-Commission eqondisa ezokhetho elizweni yeZimbabwe Electoral Commission isibike ukubana kusasa ngo-10 ekuseni izavula iminyango yedalela labo abafisa ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonaka ama-nominations codes. Amakhansela amahlanu aweGwanda North azise ukubana setshiyane le-MDC ekhokhelwa umnumzana Douglas Munzura ukuze ancintise kukhetho oluzayo emele ibandla le-Citizens Coalition for Change. Namhlanje iZimbabwe imanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lweziphepheli olwe World Refugee Day olunanzwa minyaka yonke mhlaka 20 Nhlangula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo nguPraxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.